Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Ubulele abantu abafika phose ikhulu 89 izolo elizweni.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real.
Uhulumende wamukela amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane weCOVID-19 athengwe ole China.
Program yethu yokuthenga ama vaccine isibona ngathi ihamba kuhle.
Abalimi bakhala ngokudabuka kwempompi ethwala amanzi okuthelezela emasimini lezivandeni zabo.
Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi.
Bakha phansi abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games.
Udonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Xa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG lo Donata ibakade bengaba flag bearers zethu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. eZimbabwe namhla lamukele amajekiseni ayisilinganiso samadosis ayisigidi awuhlobo lweSinovac athengwe kwele China. Ukhangelelwe ukuba eZimbabwe liza kwamukela njalo namhla amasiringes afika izigidi ezintathu 3 million. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulabantu abafika phose ikhulu 89 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kweZimbabwe. Umevisi Gama uzethulela lolodaba.
Ekhuluma ngesikhathi samukela amajekiseni la, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthenga amajekiseni okuvikela abantu kumkhuhlane weCOVID-19.
Iprogram yethu yokuthenga ama vaccine isibona ngathi ihamba kuhle. Namhla silapha le Minister Mthabanguru Health sizothangabeza 1 million doses. This is what I get in China. In about Thursday, Friday, probably on this side, this is a ton of footage, 1.5 million doses again from Sinopharm. So it was Hamba Bushi. Kunyanga Lezayo, August, this is a Shangabeza footage, 2.5 million doses. Then put more September, 2.5 million doses.
Ungube uthe inengi imali esetshenziswa ekuthengeni amajekiseni la.
Mase sikuhlanganisa konke ama-vaccines sizobhadalele kathesi wonke abhadalelwe sesibhadale $93 million kuza kuya futhi amanye lapho sesibhadale $7.5 million ayeze njalo amanye futhi awe-cova awu-1.15 million. Anti yabona ukuthi sibile ama-vaccines akhona sinokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayohlatshwa.
Udokotela John Mangwiro, umsekeli womphathi intambo kahulumende obona ngezempila kahle, uthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Ngakho ke sokuvunyelwa ukuba abantu bayehlatshwa enkambeni zamapholisa. Sokulabantu abafika phose isigidi lengxenye 1,438,890 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula inkulungwane eziyisithupha 670,000 sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umemetheka ngamandla umkhakha wegciwane leCOVID-19 eZimbabwe obizwa kuthiwa yiDelta variant. Bathithibele abantu ngokwenzakala eZimbabwe. UMnumzana Sakhi Ncube ohlala eGwanda uthi sebedlela evalweni abantu ngomkhuhlane lo.
Abantu bayafa and the COVID-19 is real. Kuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke begqoka ama mask abo, but the sad part ukuthi sometimes uyabona abantu bahamba bengagqokanga ama mask yethi le Delta variant ekhona iphila emoyeni.
Uthi kumele abantu bafundiswe ngomkhuhlane weCOVID-19.
Bebekwazi ukuthi kukhona into le ikhona and iyabulala. Isimo eGwanda kathesi sibi. Sesimweni lesane sokuthi uyavuka usizwa kuthiwa umuntu kasekho, and abanye bangikhona abantu asebesifa kathesi kungabantu esibaziyo, abantu esiphila labantu ade beseduzane.
UMnumzana Desire Chuma, intatheli zindaba esebenza izimele, laye uthithibele kulandela okwehlele umdeni wakhe.
Ukugulelwa isihlobo sakho esiseduze kuhlungu kakhulu. mina ngikhulele ngesihlobo zami obhuti bami ababili lo nkosikazi kabhuti wami engimlandelayo bonke babanjwa ngumkhuhlane lo iCOVID-19 isikhathi sinye. Okunye okwenze ngaba lobuhlungu kakhulu ukuthi bengasilathemba ukuthi bangasila yini njengoba bonke babengakahambi ukuyahlatshwa i-vaccination ye-COVID.
Uthuma uthi sebephephile kumkhuhlane lo akade begula.
Kodwa ngenxa yokuthi bebesekhaya lapha akade beku-self-quarantine bakwanisile ukuba isolated bazenza self isolation besebenzisa imithi yesintu leyo akade okuthiwa bayisebenzise.
Umnumzana Philani Ngwenya ohlala eJombe uthi abantu kabalandaba lokumemetheka kwegciwane leCOVID-19.
I-corona sikhona kodwa abantu abayinaki babona ngani ngekudlala kungafiwa kuyatshona kugcwele emfeni kodwa ikho lapho onikana khona imkhuhlane.
Okhokhela isibhedlela sempilo kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhala ngokwenziwa ngabantu ngesikhathi kumemetheka igciwane leCOVID-19.
Umkhuhlane lo uyalandela lapha abantu abahlangana khona. Manje abantu lokhu behlangana, abantu lokhu befuna ukuthengisa besenza izinto zabo abazijayeleyo. Yikho kuyisiya phambili. Mina ngibona umkhuhlane lo uzabe lokhu umemetheka usiya phambili.
Ungwenya uthi uzaphela nzima umkhuhlane weCOVID-19.
Uzabe lokhu usibulala uphenduke, uzophenduka ngelinye ihlandla ubulale uhambe ngoba abantu hayi abantu bayala sibilila nxa ubatshela. Bathi khona kula coronavirus.
Udokotela Agnes Mahomva umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu kumkhuhlane weCOVID-19 kuhlangothi lweNational Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe uthi limemetheka ngamandla igciwane lecoronavirus eZimbabwe.
Zimbabwe is currently experiencing a surge in cases.
Amanani abatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo aqhubeka eqonga lapha eZimbabwe. Lokhu kungenxa yokungalimuki ingozi ekhona kwabantu okuyinto esikhathazayo.
Complacency.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane lengxenye 1591 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala beligciwane leCOVID-19. Kusenjalo umabhalane omkhulu wo ngothi lukahulumende olubonayo ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubike enkundleni yokuxhumana eyeTwitter ukuba sokulomthetho omutsha ovimba odokotela labongi ukuba bakhalale umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumeviskama.
Kuhlelo lwezemampandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jafet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besinesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakele lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangeni. Njengabo baba njalo siyazama ulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebenga lezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadale lezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana leHabakuk Trust esigabeni lesi la uyakhala ngokwezakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho sihlangana lalo njengabalimi. Silama irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponsor ipipe A1 kwa wonke ama irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba. So nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kule breezer khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke bese kuvuleka amagodi lamagoronga. kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isikanyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha lawo marekeni njalo siwathola nzima sabe sesithola lamatshe okuyivalela amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni njengabalimi besile sifiso nxa singathola isamende siyakhele siyivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje segcekeni le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi
uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi
besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi izilimo zonke nje siyalima ombambayila imbida ayeyakha imzimba okherotsi obitruti konke lokhu siyalima njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imgodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khonapha engadini yethu esilima kiyo sadinga eziye izintandane ukuthi labe bathole amaploti ukuthi balime khona la sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazozinceda labo ukuthi balime khona lapho
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilotshelelwa yinhlanganiso yabaku trust ibambisana lomsakazo westudio 7 lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba umlilo ovuthayo usubhidlize izindlu eziningi eCalifornia kule Melika ibika ukuba sokuthe indawo eyisilinganiso sama-hectares edlula inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 73,200 hectares incwadi zethi umlilo lo kubangelwa ukukhudumala komkhathi soke isikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje lo Ezra Jesus Banda lapho sixoxa khona logogo uMandlovu inyanga ehlala koBulawayo sikhuluma ngokuthi kambe imigcozo yakhe alayo ingasetshenziswa yini ukuthi yelaphe igciwane le-COVID-19
imithi leyo yayezengoko eyabojinja labolemon kuyayelapha
siyakuzama konke ama kwezibhedlela kokwa ukuhlatshwa sizama lakho kwamalemoni okufutha kokupeyida konke kunjalo
ndiyakuzama la
ndiyakuzama konke
ye kodwa abantu bantu kuyabanceda yini
hayi sona kuyanceda sibintu sike labo onion uphosaphosa endlini la ufuthe qine ngokufutha
qine ngokufutha anti yezwa ke dube ugogo uthi uqine ngokufutha laphana ke izimbatho zakhe lezi lapha lapha ngendaba zokusipeda lapho ukhuluma into eyiyo sibili kuthiwa ke iyanceda akusitshele ngokupeda lokuthi kuncedana kakhulu kuzama ukuthi kunceda abalaleli bethu balaleli
hayi ukupeda uyapeda pelu cleaner phakathi la i-COVID engakuficila uvele ungcolile ule nyongo ulotenda akuphume ube clean uhlanzeke phakathi emzimbeni
upedwa ngani la
hayi-ke thina kasipedi ngento eziningi sipeda ngabomgugudu omganu ontolwane ikwespeda ngakho khona
okumele basipede kakhulu vele ngobani wonke umuntu kumbe ngomama kumbe ngobaba
hayi wonke umuntu uyapeda wonke umuntu uyangcola njengoba nje le kuhlatshelwa sihlaba omama sihlaba obaba sonke siyahlatshwa
lezi zihlahla endithi zipeda ngazo zitholakala ngaphi lilazo
zitholakala egangeni
uyambuya ezigebha
ehambe ezigebhele egangeni akukhethi muntu oyidinga isihlahla
lo mkhuhlane kutho nxa uthola umuntu ongcwele kakhulu phakathi
velekuthi kulesile ngoba kube lula ukungena kwawo uthathe masinya.
Nga ubhedi udlelele izihlahla emkhuhlaneni njengabofuya ungena ngena.
Hayi. Vele nxa udlele okuyizihlahla la kudale kadeni kwakuvele udliwa ntolwane nomgugudu. Kwenzela into ukuthi ungabanjwa ngabofulu. Noma ibuya iflu izabuya ngoba nthi vele kwakukhona kubathi umkhuhlane wenkukhu kodwa ingabuyi la mandla.
Ngalesi sikhathi salo umkhuhlane babuya abantu bezocela usizo kakhulu kwengalokho.
Ah, khathesi thina sesigavona abantu ngoba akusuzanga abantu babebaningi endaweni.
Kodwa balesifiso sokubuya abantu.
Ye, abantu babesifiso kodwa-ke hayi lathi sithi i-COVID.
Manini?
I-COVID, ye, la bhedi seyadina.
Kezwakala kodwa liyasiza ke abantu lapha ke. Uyazizela dubulo mbuzo masinyane ugogo singamshiya.
Ye, into engizwe-ke ugogo ukuthi ababuya khona bazespeyidwa khonapho ngabantu abanjani.
Lapha kasispeyidi thina khathesi nge-COVID ekhona.
Kodwa singafika i-COVID
kwakuyaa i-COVID asibi. Hayi, isifamfam umuntu angena peyi. Kodwa kathesi hayi sesithi omunye kenzela emzini komnye emzini.
Hayi ke owala mhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu buzuku zonke. Bengilo ezachisa sibanda sixoxa logogo uMandlovu oyinyanga ehlala koBulawayo. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe okwamanje ukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, kweliya iviki sikhulume ngendaba kaPetro etshela labo ababemlalele ngaleso sikhathi ukuthi kumele yilowo nalo aphenduke. Kanti njalo-ke ukuphenduka lokhu kungaqondana lobuningi babantu ngoba uthi phendukani, yebo babebaningi, kukhona ububi obenziwa ngumuntu eyedwa kuqondane laye ngqo, kukhona okubi okwenziwa ngabantu bebaningi bevumelana ngobubi. Siyake sikubone sikubale lezi ndabeni lapho ukuthi abantu abangaka babanje besona ngoba kutho ukuthi bahlala phansi babanhloso yinye. Siyakubona kusezakala ukusa kwamalanga, abantwana bangahlala phansi bavumelana ukwenza okubi, amadoda lawo angahlala wodwa laphana avumelana ukwenza okubi, omama labo bahlale laphana bavumelana ukwenza okubi, kanti labaphathi labo bangahlala laphana bavumelane ukwenza okubi, benze lezi nqumo esizibonayo ukuthi lezi zinqumo kaziqondanga, zifanana lalesi sizukulwane okuthiwa ngesiphambeneyo. Abantu abangakwazi ukubana isithembiso sikaNkulunkulu sifanele bona labantu ababo ukuthi benze izinto ezinhle. Kuthiwa abantu uma bephenduka ebubini babo, uNkulunkulu uzabanika isipho sikamoya oyingcwele, uze imoya yethu le mphefumulo edidudu uzeke. Sidinga isipho sikamoya oyingcwele, kodwa isipho sikamoya oyingcwele yinkani ukuthi sisithole njengomphakathi, kumbe njengesizwe, kumbe njengezizwe, kumbe njengesigodi. Nxa singaphendukanga ebubini bethu, bakhona abantu abakholisa ukubona abantu bedubeka. IBhayibheli lithi umuntu ongaphendukanga ebubini bakhe ngaze akaze athole isiphiwo sikamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele njengoba kuthiwo ungcwele, ucolekile, uyashisa ububi, kodwa umoya oyingcwele kawuhambisani lezenzo ezimbi. Kungaba segumeni ekhaya, kungaba ngaphi, umoya kaNkulunkulu ungazake uhlale lapho okungcwele khona. Abantu njengoba ngingatsho bangahlala bavumelane izinto ezimbi njengomphakathi, njengamalunga ethize. Ngiyabona abantu ngakhangela umhlaba wonakele, abantu bayahlala phansi bavumelane ngento embi, ngoba ububi bomuntu baziwa nguye umnikazi kuqala kanti obunye ububi buphumela ngaphandle bubonakale emihlweni abantu abantu ababi bayaziwa into nje ukuthi sesisaba kwesinye isikhathi ngoba ububi balabo bantu bungenza abanye abantu banyamalale abanye babulawe abanye bazondwe abanye baqanjelwa amanga kodwa iqinisweni ukuthi abantu kumele siphenduke ngobuningi bethu ebubini bethu samkeliswe umoya oyingcwele oza kwenza impilo ibe ngcono kanti vele khona umuntu uzuzani ngoba lenhliziyo embi uba nomhobholo umuntu uzuzani ukusutha yedwa umuntu uzuzani ukuthi azihlukanisele abanye abantu kubi lokho okubi kubi ilizwe lakithi lalo ngake lihlale phansi kuphendukwe emubini lobo esibubonayo ukusa kwamalanga ububi bukhona lapho ohlala khona wena bukhona lapha osebenza khona xa ulenhlanhla usebenza kumbe ingabe ngaphi lapho uhamba khona obunye benziwa ngabantu umele ubana ngabe yibo abasithengisa indlela namba labafundisa abanye sebeze belahleka labo isipho sikamoya baza ke basithola asikholekeni baba sicela ubana siphenduke ebubini bethu kuze usiphe isipho sikamoya endlela uhlala kusukela manje uzobona phakade amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo omanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Lingale tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje sisebulubhane asilothembele ihle emhlanga owenhlanganiso yesibanye trust balohlelo olujonge ukufundisa uzulu ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni mhlanga ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe njalo ababhubhayo ngenxa ye-COVID-19 elizweni
uyabona ukuthi but mike kunzima uyabona ukuthi inani leli ngendlela elikhuphuke ngakhona eZimbabwe lapha you know besingakulindelanga you know ukwedlula umnyaka ophelileyo particularly lapha ngikhona inumbers iqanise kakhulu but okuzwisa osiziyo ukuthi abantu nje basakushaya indiva uyakubona bakuthatha kancane ukuthi hayi lo mkhuhlane uyabona aya ukafiki ngenxa yokuthi umuntu nqa engabonanga ukuthi awubani ubulawa ngolo mkhuhlane ubani ubulawa ngalo mkhuhlane uyabona into ezifana lezo nalezo uyabona ukuthi particularly abantu abasemakhaya uyabona
abantu abasemakhaya bakubona njani ukwenzakalayo elizweni nokumayelana ngokumemetheka kwe-COVID-19
bakukholela ukuthi lo mkhuhlane wabantu abasemadolobheni ukathi abantu labana bayahlangana labo uyabona ukuthi khathi singakhangela izitolo eziningi lapha elupane zivaliwe ngenxa yokuthi izisebenzi ezisebenza khona ukuthi zi-positive ukuthi ukuthi labathengayo ababuya balayo iresi yokuthi babe betholile babe bevele emakhaya babuye bathenge bayohlangana labanye njalo emakhaya kujayelekile kakhulu ukuthi kule micimbi kakhulu ngalesi sikhathi sobusika yabona kule micimbi eminingi eyenzakalayo kuba le mthethelo kuba le mibuyiso kuba le midlalweni even imidlalo yebhora lena so abantu bayazihambela nje uyabona bangabe le ndaba nje uyabona ngento ezifana lazo nalezo nje kukathi sisesimeni esibucayi sokunzima abantu lo mkhuhlane kathesi usufike ezingeni elenza wonke umuntu anyikinyeke
sesikhangela ukuthi abatsha baziphatha njani elizweni ingcwethi zithi abatsha yibo abakhanya ngani abahloniphi imithetho ejonge ukuvikela i-COVID-19 ukubona njani lokho
asikhangele kakhulu abasakhulayo yeyi ungani labo you know kabawuthathi kahle you know ungathi kabala ndaba even ukuzwa nje information about this abaya dispute ukuthi hayi no lo mkhuhlane you know asaka sibona abantu ababulewe ngolo mkhuhlane yabona indaba enezinjalo kusadingakala ukuthi uhulumende abe le nhlelo uyabona laba organizations la zimele yodwa even njenga sibe le nhlelo zokuthi abasakhulayo kube le ndlela yokuthi batholiswe information balimukiswe uyabona kwenzela ukuthi babakwenqatshele lo mkhuhlane
isikhathi sesedliwe ngumangoyi ithembelihle agqiba lingxoxo
Hey, parting ways, ngingathenga amaze ngashiyela yabona ukuthi abantu njengabantu baseZimbabwe ikakhulu abatsha yabona labantu abakithi abasemaphandleni yabona ngasibambaneni kanye silandeleni izinqumo ze-WHO zendlezane zokuthi abantu basanitize bahlale ndawonye bageze izandla bangabi seduze bangabi sembuthanweni ke bame nje maybe singayenza njalo kumemetheka lokhu kuza kwehla yabona ngenxa yokuthi hey kathe sisesibangeni esibi kakhulu kuyethusa ngendlela okumemetheka ngakhona but kuqala ngami lawe ukuthi senze njani ukuthi esenqabele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ngiyabonga Big Mike.
Hayi Zulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sithanda ukubonga uThembelihle Mhlanga ngokungena kuhlelo. Kwanele kwanamhla sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana ngabatsha elizweni, ikakhulukazi kulesi sikhathi i-COVID-19 ilokhe iqhubekela phambili ibemetheka. Olevalisayo ngenjabulo, igama nguMikeobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Sizohlangana ngolwesibili. Bye.
Siyabonga Mike Hobe. Kwezemidlalo uDonato Kadai omele ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokuntsheza emidlalweni ne-2020 Tokyo Olympic Games wehlulekile namhla ukungena kusibaya sabazancintisa kuma-semifinals. UDanata owenza i-100 meter backstroke ubenqobe abadabuka kwele-India lele-Grenada emidlalweni yama-hits eyenzelwe e-Aquatic Center kwele Japan. Uphuthe umncintiswano wama-hits e-100 meter backstroke ngokwedlula kancane umzuzu. Kusenjalo uPeter Poulsen eGilpin laye ukhe phansi kumncintiswano we-rowing ube ngokugcina kumncintiswano lo. Kutsho ukuthi kasangeni esibayeni salabo abafisa ukuthola izicoco ezinjenge-gold, silver le-bronze. ELeZimbabwe limelwe ngabantu abahlanu emidlalweni yama-Olympics yamiswa nyakinye ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loFrederick Ndlovu, omunye walabo abaku-Olympics Committee yakweleZimbabwe.
Ngizaqala ngoPeter Gilpin, uPPG. Yena ubekumdlalo ngunye oqalileyo ukukhompyutha for iTeam Zimbabwe ngolwesihlanu, lapho bengunamba ubengowesine. And then ngomgqibelo izolo ube ngwakuqala, kwenze kuhle kakhulu. So wenelisa ukuthi awuyele futhi emncintisweni ukuthi na ubenqobile ubuyaqhubekela phambili. Kodwa namhlanje hhayi, kube nzima ngoba ube ngowesithupha. Ngabona ubesediniwe ngoba yena ubencintisane labantu ngolwesihlanu ngomgqibelo nangesonto.
Useyakwenzani khona manje?
Lokhu iqhubekela phambili ngoba sesifike kubadla leliyana lokuthi sehlukanise ukuthi abaphezulu, abaphakathi labaphansi kwelada yethu ngobani. So laye lokhu iqhubekela phambili sidinga ama-rankings.
UDonata wenze njani?
UDonata siyaziqhenya kakhulu ngaye. Nxa ukhumbula ukuthi yena vele uPPG loDonata yiba kade bengama flag bearers ethu elizwe leZimbabwe. Ngakho-ke uDonata lamuhla hhayi usijabulisile kakhulu ngoba kuyihit yakhe yokuqala yokubhukutsha ube ngowakuqala. And esiba ngowakuqala njalo ubreake irekhodi yakhe esithi yi-personal best. Okutshengisela ukuthi kwakhona hhayi ukubhukutsha kwakhe lokho kusiya phezulu. So sinethemba kakhulu ukuthi engathola sibili okuninginengi okumncedisa ekulungiseleni kwakho umdlalo wakho wokubhukutsha. Ngomunye ungasitholisa imbendulo ezifana honorable uCasty Covent, ukhanya ngazana hhayi ugijima ngayona lowo umqolo sibili othembisiliswe.
Singathi khona njengoba engasaphumelelanga kangako sokumele yenzeni khona manje?
Emdlalweni wokubhukutsha lapha noma ebengowakuqala kuhit yakhe isikhathi asithethe asayinelisanga ukuthi angene ku-top 16 kuphelela khonapha. Kodwa hhayi ithemba silalo sibili ukuthi hhayi silaye enye intathu lapha inoyiting.
Ye, siyabona sokuseleke uScott Vincent, uNgoni ungoni labanye akupho ukuthi kamfukamfuka ngamafutshane, siza ukuthi bona bami njani.
emdlalweni wokubhukusa lokho esele lo Peter Westler onguye wokubhukusa laye then usuka lapha sibe sesiba loNgoni Magusha ogijima esithi 100 meters and then owesithathu oseleyo lokho engakangeni kumncintiso uScott Vincent owegolf.
UFrederick Ndlovu ngomunye wabakuZimbabwe Olympics Committee sixoxe laye eseTokyo kwele Japan. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngeClips Studio.